Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani, lingalichona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka-28 kuNhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo obona ngezamanzi umnomzana Anxious Masuka uthi isicelo sedolobho lakobulawayo sokuthi udubo lokusilela kwamanzi luthiwe isimo sengozi emele iqedwe ngesiphangiphangi simele siqale sihluzwe ikomiti yogatsha lwakhe okwamalanga alikhulu.
An explanation perhaps we can say on the statement that is always issued to abantu. Never did you have to be dealing. People do not understand what is that.
Ugatsha olugcina isikhwama semali yokulungisa imigwaqo olwezinara luthi lwenza konke kusemandleni alo ukulungisisa imigwaqo, kodwa limizamo iyasilela ngoba amakhansili kawenzi umsebenzi wawo ngemfanelo.
Zinara isiyehlulekile i-function kumbe i-raw ebebenikiwe bona bebeqalwa.
Abazali bamukela ngenjabulo ukumiswa kohlelo lwemfundo olwe-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo obona ngezamanzi umnomzana Anxious Masuka uthi isicelo sedolobho lakobulawayo sokuthi udubo lokusilela kwamanzi luthiwe isimo sengozi emele iqedwe ngesiphangiphangi simele siqale sihluzwe ikomiti yogatsha lwakhe okwamalanga alikhulu. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Idolobho lakobulawayo liqhubeka libhekane lodubo lwamanzi lapho izakhamizi eseziqede phose inyanga ezithile zingelamanzi. Umanjinela wekhansili yakobulawayo uSikhumbuzo Ncube uthi okwamanje amadamu akobulawayo asesele lesilinganiso samanzi afika amachumi amane lantathu ekhulwini i-43%.
Actually, 2024 to 2025 might be the worst drought ever since independence. 1992 was even better.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi osekungezelele udubo lwamanzi yikwebiwa kwempompi enyamandlovu osokwehlise inani lamanzi abuya kobulawayo.
Amanzi akhona aphelise proper of vandalism, hence kungangeni amanzi elokuzenibakwekweyo.
Isakhamuzi sakobulawayo esihlala eCountry Park, unkosikazi Patricia Mpofu uthi sebelesikhathi eside bengelamanzi njalo lempompi ezithwala amanzi engcekeza sezidubukile. Umgcini sihlalo webulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, usacele ukuba uhulumende angenele atholise idolobho amanzi.
As for an explanation, perhaps we can say on the statement that is always issued to abantu. Never did you have to be dealing with a service in Galapa. People do not understand what is that. Sicela a clarity that has come to our attention as resident association leadership, and we are saying, can we have that one clarified?
Umeya wedolobho lakobulawayo uSenator David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancede ngokubalungisela impompi ezidonsa amanzi ukuze ikhansili yenelise ukutholisa uzulu amanzi. Umphathi ntambo wezamanzi umnumzana Anxious Masuka lamhlanje uhlangane lo Senator Coulthard lo Senator Ncube bebonisana ngokuthi kungenziwani ukuba idolobho lincedakale masinya ekutholisweni amanzi. Umnumzana Masuka uthe ikomiti kahulumende esanda kubunjwa e-Technical Committee on Improving Water Supply izaqalisa ukucubungula amadamu akobulawayo lezinye inhlelo zamanzi andubana ibone ukuthi isimo sokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kungathiwa sibi kakhulu elizweni okuthiwa yi-critical water shortage. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuhamba egebha izibholane izwe jikelele emizameni yokutholisa uzulu amanzi kulandela isomiso esikhona ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseCholocho, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Ugatsha olugcina isikhwama semali yokulungisa imigwaqo olweZimbabwe National Road Administration kumbe iZinara luthi lwenza konke okusemandleni alo ukulungisisa imigwaqo, kodwa limizamo iyasilela ngoba amakhansili kawenzi umsebenzi ngemfanelo. Intatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma lentatheli zindaba namuhla umholi weZinara umnumzana Nkosilahle Ncube uthe ugatsha lwakhe lupha omasipala imali, kodwa amakhansili yiwo ayehluleka ukulungisa imigwaqo. Uthi phakathi kwemali yakuleli engange 868 billion etholwe iZinara ngomnyaka odluleyo, phose isilinganiso samachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 88% yaphiwa amaqembu alungisa imigwaqo kanye lamakhansila atshiyeneyo elizweni lonke jikelele.
Imali bezingacacanga ukuthi ziyaphi, kodwa kwamanje uthole ukuthi sesikuchadisile konke lokho.
Uqhubeke sithi iZinara isebenzisa imali yayo okusemthethweni ngoba imali yonke abayitholayo iya kumakhansili emadolobheni lasemaphandleni. Ebuzwa zintatheli zindaba ngokukhwela kwemithelo yentuba zama-tollgates emigwaqweni emikhulu, Uncube uthe lanxa abantu bekhonona lokhu kuzanceda iZinara ukuba ithole imali yokulungisa imigwaqo. Kodwa umseyeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi kavumelani lokukhulunywe yiZinara esithi udubo olukhona elizweni ukuba imali bayiphiwa ilidola leZimbabwe lona eligugudeka isisindo mihla ngemihla.
Esikhathini esiningi o-service provider bachiye umsebenzi ngoba iZinara isiphuze ukubhadala imali, kumbe sibabhadala ngebond izimdola eyabe incane ingathengi. Akusiqinisa ukuthi ikhanseli ikayisebenzisi ngendlela imali evela kwiZinara.
Inhlanganiso ezidlula amalungelo kaZulu zithi kumele amakhanseli aphiwe imali yokulungisa imigwaqo isuka ebantwini, hathi ukuba lokhu kwenziwe iZinara. Okhokhela inhlanganiso yeHarare Residents Trust umnumzana Marvelous Khumalo uthi kumele uhulumende anikeze amakhansili amandla okulungisa imigwaqo.
iZinara isiyehlulekile ifunction kumbe iraw ebebenikiwe bona beqalwa.
Emhlanganweni wanamhla iZinara yazise ukuba izama ukulwisana lenkohlakalo isebenza leZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuze yonke imali abayitholayo emigwaqweni iye ekulungisweni kwemigwaqo. iZinara yazise ukuthi kulezimota ezedlula isigidi 1.2 million eZimbabwe, kodwa ezibhadala imithelo zingu 800,000 kuphela ngenyanga. Lolu gatsha luthi luthola imali engange 3 million US dollars ebhadalwa ngabachayeli bezimota njengemithelo, kodwa luthi isilinganiso esikhulu sale mali sibhadalwa ngedola lakuleli. iZinara income kakhulu amakhansili athi eKariba, eNorton, eChipinge leZibagwe ngokusebenzisa imali ewapha yona ukulungisa umgwaqo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abazali bamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokumisa uhlelo lwemfundo oluthiwa Continuous Assessment Learning Activities kumbe khala. Izikolo sezizaqala ukusebenzisa izifundo ezintsha eziqakathekisa ubuntu eze heritage based education curriculum. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomzali njalo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana.
Ikhala ibile ndleko ezidingi kakhulu ubuthola abazali ubuthola abantwana gijima bengasaphumuli begijima besiya lapha besiya photocopy besiya emashopu besiya edrobheni bekhipha izimali singazi lapha njengoba sokurejista imali okuzeni uhlelo sebalifakile selurejiste ama-subjects akhona enxebhosi kungaba nganini lapha nxa sikhuluma ngezendleko sithemba kuzasebenza
njengabazali belikukhangelele nalokhu njalo kube lokuxoxisana okugcweleyo na ngodaba lolo.
Yikho phela abazali bekhala ukuthi izinto lezi nxa uhulumende kumbeni i-Ministry of Education isenza izinto lezi kumele iqale ikhulume labazali bengakazifaki bengakakhulumi ngazo bengazi-implementi kungabi luhlelo olufakwayo kungakabi lama-consultation. So khonoko abakwenzayo isikhathi esiningi kokugcina sokulaphana futhi sokuzahlalwa phansi kukhulunywa ukuthi lapha bakwenze njani ngoba kuyabe kungazwiseki la matitsha abengakuzwisisi singazi kulolu hlelo ukuthi kambe bahlala phansi bakhulume esikwaziyo ukuthi kwakha abazali lama konke nje lezikolo kuhlangene kwenziwa ama-consultation okuthi ikhala ifunakale kodwa sikhala ngokuthi i-consultation akusikwezikolo zodwa even kuma-residence lapho kuhlala khona abantu abayibo abalabanikazi abantwana kumele kube ne-consultation ukwenze ukuthi nxa izinto lezi abantwana bebuyalazi beziphethe zivele izikolo kube yikuthi abantwana bayazazi labazali bayazazi.
Udubo lokungakhulumisani lolu libona sengathi luyaphazamisa na impumela yabantwana.
Yiko okuzenza ukuthi umthelelo wangkhona sesiya kubo O-level lapha ama-results angkhona ungena ku-grade 7 ama-results kungacaci kuhle ngoba izinto zangkhona zenziwa ngasiphangiphangi into zesiphangiphangi azingani aziphumi kahle. Last year ama-O-level results kaphuma kahle ngokubona kwethu ngenxa yonale ekhala umthelelo wangkhona awumuhle. Yama-grade 7 results umthelelo wangkhona amuhle akuzange kwaba kuhle kumele nxa izinto lezi bezenza bezenze kahle.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngumzali njalo ekunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekweBulawayo. Uhulumende uthi isimo sokuguquka komkhathi sesiphazamise kakhulu ukutholakala kwamandla kagetsi eZimbabwe. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezokuphekwa kwamagetsi olwe Energy and Power lamhlanje edolobheni leVictoria Falls. Okunenge asikuzweni kuNotaba Dlamini eseVictoria Falls.
Ongunobhala jikelele walolu hlangothi unkosikazi Gloria Magomba utshele lumhlangano ongenwe zingcitshi zakuleli lezaphandle kwelizwe ukuba isimo sokuguquka komkhathi sesiphazamise kakhulu ukweneliswa kwamagetsi kuleli. Uthi kunje amadamu agoqela elekhariba alamanzi amalutshwane kakhulu. UMagomba uthi ngenhloso yabo ilizwe kufuze ukuba lipheka amagetsi ayizigidi zenkulungwane eziyisithupha 6000 megawatts kodwa okwamanje anelisa ukupheka azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 megawatts osekuphazamise kakhulu abalimi.
We are then also still plagued with a lot of challenges as a sector.
Sikhangelelane lempica enkulu kakhulu yendlala. Abanye bathi indlala le ayikaze ibonakale. Abanye besithi iseza ngomfutho osabekayo. Kodwa lokhu sekusiphazamisile emagetsini.
Inkulumo yakhe igcizelelwe njalo ngumnumzana Edward Kaloni obona ngezenhlelo ze-United Nations eZimbabwe eveza ukuba isimo sokuguquka komkhathi lesi sesiphazamisa kakhulu abesifazane labantwana.
Inhlangothi ezibona ngezokwemba, ezokulima, lezombukiso seziphazamisekile kakhulu njalo lokhu sekubisele ilizwe emuva. emaphandleni njalo abasakhulayo omama kanye labantwana bayaphazamiseka labo ngesimo sokusweleka kwamagetsi.
Umagomba utshelele umhlangano ukuba uhulumende usebumbe umthetho omutsha wokuthuthukisa ezokuphekwa kwamagetsi kanye lokuhuga osemabhizimisi kumazwe ngamazwe funa bebe lesifiso sokubambisana labo. Okwakhathesi eleZimbabwe lithola amagetsi amaningi emalahleni enjiwa kwelewange avela edamu leKariba kanye lehlekana elivela elangeni, kodwa uMagomba uthi sebesabalalisa njalo ingqondo yabo ukuzama ukubona ukuthi indawo ezilempopho mazamanzi achisayo ama-hot springs afana laweBinga wona angazake apheke na amagetsi. Izikhulumeli ezehlukeneyo zigqugquzele njalo kwelokuthi uhulumende kufuze abone ukuba intengo yamagetsi iyafinyelelwa izizalwane, beveza ukuba intengo yawo iphezulu. Lomhlangano uzaqitshwa ngolesihlanu lapho kuzaphunywa lendlela ezinye njalo ezingenziwa ukuthuthukisa isimo sohlupho lwamagetsi ukuze ilizwe leli lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baphatheke kabi ngodaba lokuthi akula muntu osebotshiwe phezu kokubulawa kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Tafuma Neymasaya lanxa sokwedlule inyanga ezintathu. UMasaya wathunjwa ngabantu ababehlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe amalunga ebandla le-ZANU-PF nyakenye ngolwezi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Watholakala efile eHarare. Ethunjwa wayephakathi kokudingela usekelo ilunga le-CCC elalincintisa lelunga le-ZANU-PF umnumzana Scott Sakupwanya kukhetho lokudinga ummeli weMavukuta Fara edalele ephalamende. Umfelokazi kaMasaya utshele iStudio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi ababulali bomyeni wakhe lokhe bengakabotshwa. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxele lunga le-CCC umnumzana Swithani Chirowotsa.
Silokucabangela ukuthi engabe engumuntu owathunjwa ngabantu bengamalunga e-ZANU-PF. Ngakho ke amboni ukuthi kungaba lo muntu ozaba anjwenzela ukuthi kube lesijeziso esiyakwenza ukuthi abantu bengakwenzi khonokho. Ngathi ukuthi indaba le ibanzi kakhulu ngoba unanzela ukuthi amacala abethwele ama AK-47 umbhobho othiwa yi-AK-47 kuyenzakala lapha ezweni uswelakala umuntu obotshwayo. Kulo mfana lo uDakudzwa Ngatsiwori othunjwe ngamadoda omunye wakhona ophuma ebulenjini ephethe i-AK-47 lakathesi amapholisa akazange abambe lowo muntu, kodwa lokhu uzeni isithombe sakhe saphuma ebulenjini. Umuntu lo ibizo lakhe liyaziwa, umuntu enalo ocatshangela ukuthi engabe unguye owathumbu uDakudzwa. Sikhangele uWilbert Werenga eMpophoma, ngathi ukuthi iminyaka edlulileyo kwasetshenziswa i-folded butt AK-47 rifle bemthumba endlini yakhe. Labo abamthumbayo awuzange kubotshwe muntu, kusitsho ukuthi akusoke kube lesijeziso. Now sesibuya endabeni nale ekaMasaya, abantu abacatshangelayo kuyaziwa, akuzange kube lesijeziso, awuzange ubanjwe muntu.
Amapholisa akhanya engafuni ukukhuluma ngodaba lukaMasaya lolu. Isizathu mhlawumbe kungaba kuyikuthi aphezu kophenyo yini, ngokunjalo kafuna ukuveza lokho asekutholile ngoba mhlawumbe kungalimukisa omabulala bagcine bebaleka.
Ngitsho bafo indaba ekhona lapha yikuthi lelo pholisa eliyabopha abantu abacatshangela ukuthi bengabe bathumba, lelo pholisa liyabe lizaxotshwa emsebenzini enxa lihanjiswa endaweni eziyabo siyabhuwa ePhinga le khatshana le, kumbe lixotshwa emsebenzini, kumbe lihlangane lokunye udubeka angazange alokhu ahlangane lakho. So kuyaziwa amapholisa wona ayazi ukuthi indaba nxa ikhanane lento le-ZANU-PF phakathi sekumele uyibambe leyo ndaba ngokulimuka, ngoba osahoho amapholisa ngamalunga e-ZANU-PF. So kunzima ukuthi umthetho bewuphathe ngendlela kuleli lizwe ngenxa yokuthi i-ZANU-PF kayinanzi amalungelo oluntu.
Olo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa ilunga lebandla le-CCC. Istudio 7 ilesikhathi izama ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba kodwa esithi akekho ehofisini. Lamuhla incingo zakhe bezingadotshwa. Abakhubazekileyo bathi yibo abahamba phambili kudubo lokuhlukunyezwa lokubandlululwa okukhulu okwedlula abanye abantu abakunhlangothi ezijeneyo zempilo. Ulusi Selemani Yasini usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Ezinye zezinhlupho ababhekana lazo abakhubazekileyo bathi yikungaqakathekiswa imibono yabo, ukubandlululwa imigoqo ebenza benganelisi ukufinyelela imfundo, usizo lokwelatshwa, ukungaqhatshwa emisebenzini, lokuthiwa phandle kwezinye inhlelo zokuziphilisa. Osakhulayo uTariro Gurure okhubazekileyo ohlala koBulawayo ulandisa ngezinye zezinhlupho ababhekana lazo.
Into esengingathi zikhanyele ikakhulu ukuvama okuyenza ukuthi siswele ukuthi amankampani awafuni ukusiqhatsha nxa ulokugoga, njalo usungathi uthengise wena emsikeni kumbe estradeni, imali yangkhona iyabe ingayenelisi ukuthi ikugcine.
Unkosazana Gurure uthi kodwa kungumlando kahulumende ukubanakekela phansi kogatsha lwenhlala kahle kaZulu ngezimali zesikhwama ese-social welfare social grant.
Asikayiboni imali leyi ibuya ingena iphiwa abantu ukuthi begcinakale, bekwanisa ukuthi bebhadale omastanda irenti, bekwanisa ukuthi bekhambise abantwana ezikolo. Singakhanyela ukuthi ngeminyaka le yemibili emithathu esisuke kiyo besilo omkhuhlane owe-COVID, izinto zicine zitshintsha lokuya phezulu kwezinga, itheksi sikhwelile.
Ongathandanga ukuthatshwa amazwi umnumzana Brighton Musara waseHarare ngomunye wabasakhulayo osebenzisa inqola njalo engokhubazekileyo uthi akazalwanga ekhubazekile kodwa wabuya ngemva kokulimala kwakhe engozini yokuwela emthonjeni wamanzi. Yena ke uthi waphazamiseka ezifundweni ngoba engasanelisanga ukuphutsha uform 4. Kunje uBrighton uthi uyehluleka ukuziphilisa esengogcinwa izihlobo, efisa ngabe uyatholiswa laye amathuba azenzele ukuze aphile laye impilo engcono. USenator Anashiri okhubazekileyo omela abanye bakhe edalele parlamente uthi uqakathekile ukuthi kulandelwe okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe ekulinganisweni kwamathuba lokungabandlululwa kwabo.
Abantu bonke balingene, akula umuntu kumele abandlulule omunye umuntu lo mhlobo, lo limi kumbe le disability.
Emhlanganweni wamazwe omhlaba owe World Government Summit osanda uqhutshelwa eDubai, umongameli Emerson Mnangagwa utshele abakade bekhona ukuba eleZimbabwe lilizwe elizinikele ukunakekela izizalwane zalo zonke kungela otshiywa phandle.
Since the advent of the Second Republic in 2018, the government of Zimbabwe has implemented multi-pronged strategies for sustainable development.
Uhulumende weZimbabwe usiqhube inhlelo ezimbalwa zentuthuko, njalo engekho otshiywa phandle. Selokho uhulumende wesibili wangenayo embusweni ngomnyaka ka-2018.
Babalelwa kwabaphezulu wesigidi esisodwa abantu abalokukhubazeka okuthile eZimbabwe. IZimbabwe iyingxenye yamazwe aloba isivumelwano sokulondolozwa kwamalungelo abantu abakhubazekileyo ese-UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, lamuhla sixoxa loNkosazana Sakhile Mabhena, umqondisi weMankris Kitchen eJohannesburg kwele South Africa. UMabhena uphathisa ngokudla abokuza abangelandawo zokuhlala phakathi kwalokhu akuphekela abathengayo. Asizweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
ngaqala ukuvula uthithi ngisahlala eRandberg but ngangiphekele endlini
yes ngalo waqala nini ukupheka wawuphonga upheka nje uphonga ubamba ufake inopi lani lani kumbe wakubona ukuthi lapho khona ukudlisa
hayi I think mina ngingaba yiphiwo kanye ngaba lipassion of ukupheka so ngakhula ngithanda ukwenza ukupheka then ngithe kusuka ngo-2020 akusuka le-lockdown izinto zazingathi zithande kuma ngamazwane ngasithi hayi kodwa ngiyakwazi ngiyathanda ukupheka ithi into engizame ukupheka ngike ngibone ukuthi abantu bengakuthakabelela yini indlela engipheka ngayo so I started cooking endlini eRandberg efendile hayi abantu babebuya bethenga then ngase ngimuva e-Troyville e-Troyville ngafika lapho ngathi ngiyengaqala nakhona futhi ukuthengisa abantu hayi babebuya i-numbers up until one of my friends u-Brian owner yaseNdozes wase ngi-introducer ekwe-Fourth Farmers Market yikho-ke lapho hhayi igama lahle lakhula ele kamankri ukuthi hhayi kulo mankri opheka i-Fourth Market
so indawo wathi makri phela umankrismas kuyisiqabho bo
ye hhayi angithi phezu khula lathi sasibizwa ngabo mankri so angathi ngibona ukuthi hhayi vele bathanda ukumbiza ngabo mankri so I had I'm good friends nobhuti ulavasi ulavida so wayethanda ukuthi mankri labangani bethanda ukuthi mankuyini so ngasethi a ithi nje igama leli ngindani yilezi nje libe official nje ngihle ngibize ithi mankuyini kitchen lahle laqala kanjalo
kuyasebenzeka kodwa
hayi kuyasebenzeka khona yazi ukuthi when it comes to i-business kufuna ukuthi uzimisele ayikho into eyalula there are times lapho ngifuna khona ukuthiya akukho lula akukho lula baba ngifuna ukukhuluma amanga akaze kwaba lula kodwa ngokuzimisela kanye nokuthi into enxa uyithanda yabona uma usenza into uyithanda noma kungaba nama-losses amangaki you keep on trying up until you get it right
singathi-ke kodwa uyakuzuza nje ukungena ezikhwameni kedwa uzuza sokuthiwa-ke nxa abantu ungalambi uthole umuntu elambile engenalodo uyangena khonaphadle nje akusithele ngomfitshane wankolongo
yebo ekhaya ngafundisa ubuntu kahle so I do help bengibona okunye ukudla bekusala benginokuxhumana lo nobuhlezi Jew Foundation ngihambise kuhle kuthi ngafundiswa kuthiwa isandla sika-right xa sithe sapha yeso sika-left masingabe sazi nasafunza ukuthi ungabofafaza ukuthi no ngincedilayo kodwa akube phakathi kwakho lo mdahla yikho so so whenever uma kukhona umuntu ethi ulambile ngiyamupha ngoba asafundiswa ubuntu ekhaya ukuthi kumele sisiza singabantu
ye ngizokuthiwa kwesinye isikhathi vele baba baningi kakhulu abangani abalaludo cina ubanceda kuphela
ye ayanceda yabona nxa kuzothi kuke kwanetha imvula ibhizinisi ithule angeke uthathe kuliye kuchitha omnye umuntu elambile vela kwenzakale noma kuthiwa isitokhu sakho sesilahlekile kodwa uthithe omunye makalale
lo ke ngunkosikazi Sakhile Mabhena umqondisi we-Mankri's Kitchen obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ke ngalabo abadabuka eZimbabwe behlala kwamanye amazwe kodwa ke kwamanje ke sizwe imbono yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela siyabonga osengezo Chabanga njengoba wathatha iphathi kaChamisa bayidiliza baqeda lapho yabehlula bayinika Oldsman Ncube. Oldsman Ncube kuyini into abazoyenza bele elizweni lonelo abantu beZimbabwe ikakhulu abakithi kwamthwakazi basihlaza kakhulu ngoba bavuma ukuthengwa cheap izano ukuthi bethengise abantu bakubo ngalisoze lidiliza iphathi lina bo-Oldsman Ncube labo sengezo Chabanga liqeda lapho lehluleka ukukhipha ingane zeZimbabwe enhluphekweni ngoba liyabona isomiso singaka isaka lempuphu
liyimalini imisebenza yikho abantu baphila ngokudayisa kodwa lina lifuna ukuthi ithathe iparty ele hope tantu kusasa bazavuka la uvele lizwe elisizotha lidlale ngayo nje sengezochaba leqembu lakho lonke ayikho nje indaba yenu
hayi kodwa ilizwe lakithi seliphelile ngempela ukuthi umuntu usebothisela iface yakhe ebothisela ubuwe bakhe engela cala engawonanga lutho just ebothisela ubuso bakhe hayi but umnanga kwalaba noma nomnanga kwakabasebenzisa imali izinto ezilengqondo kumanje uthathe imali uthenga uchabangu yini manje siyezwa ngochabangu akodwa ishemu yazi uyabona indlala sometimes kanti why bengaba umnanga kwa enganiko uchabangu laba amaplus belime kana ukwenza le nto abayenzayo le uthamise amaimpophi face yakhe why ingafakia kitheki leyo le why ingafakia kile ifana lekamnanga leshwabeneyo le why bengafaka amaface wabo ngoba bayabona ukuthi amaface wabo vele kala shine akula muntu ongayivumi face efana lekachabangu akula muntu ongayivumi face efana lekamnanga why bengasebenzisa amaface ashwabeneyo hayi bhadele ihlazo leli lezakala izweni lakhe
Isikhathi du hayi gama uChris Gandhi asidibane njalo kusasa.